So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNtulikazi 2023 ngoKhethi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba weSupreme Court usekela isinqumo sedalele High Court sokuthi akumelanga umnumzana Xavier Kasukwere ancintize kukhetho lukamongameli.
Asomncintiswano wokulwa ngomncintiswano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale development jihadi.
Amalunga amabandla atshiyeneyo afola emigwaqweni ikhankasela ukhetho olukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Idale leSupreme Court selivumelane lesinqumo sedalele High Court esokuthi umnumzana Xavier Kasukwere akumelanga encintise kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lokhu kutsho ukuba uKasukwere oncintisa ezimele ulakho kungangeni kukhetho lolu olabantu balitshumi lambili 12. Okwamanje uselubhekise e-Constitutional Court, kubika uMlondolozi Zindlovu.
Abahluleli bomthethwandaba o-Supreme Court uJustice Antonia Guava, Justice Chinembiri Bhunu loJustice Felicitas Chatukuta bathe uKasukwere ubengasoze aphumelele edaleleni ngoba udaba lwakhe belungelasisindo. UKasukwere waphanyeka udaba lolu eSupreme Court kulandela isinqumo seHigh Court esakubeka sobala ukuba wephula iziqondiso zomthetho wokhetho kulandela ukuphanyeka amaphepha akhe eNomination Court ngoNhlangula lalanxa wayesehlale phandle kwelizwe phose kwenyanga ezingamashumi amabili 18 months engafiki kwele Zimbabwe. Umnumzana Lovedio Mangwana owebandla leZANU-PF waphanyeka udaba lolu eHigh Court ephikisa ukungena kukaKasukwere ukhetho lukamongameli. Unkosikazi Jacqueline Sande omela uKasukwere utshele intethe lezindaba eHarare ukuba badane kakhulu ngokwethulwe yiSupreme Court.
Esesikubona lokuthi amadali wasithatha ithuba lokuthi bacela abantu bayilo kafanelana elisekosini enkosikuthi indaba leyiaaiyaphetha khona.
Unkosikazi Sande uthi sebezaphanyeka udaba lolu emthethwandaba we-Constitutional Court.
Lokhu asoka president kaSukwere ngokomuntu wonke ngoba isizwe seZimbabwe yiso esibekungeni lokukhetha.
Uphinde wathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF kalifuni ukuba uKasukwere ancintise ukhetho oluzayo. Abakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Kusanjalo ibandla le-CCC seliphanyeke kudale le-Supreme Court udaba lokwalelwa kwamalunga alo alitshumi lambili ukuba bencintise kukhetho lwamalunga edale lephalamende koBulawayo. Idale le-High Court lithethe isinqumo lesizolo kulandela okwaphanyekwa kulelo dale izizalwane zeZimbabwe ezithi kwakungamelanga abantu laba bancintise kukhetho lolu ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-Nomination Court. Umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukubavimba ukuba bencintise ukhetho olukhulu oluzayo.
Ngenxa yokubana ke i-High Court ithe ama-MP ethu emiswe koBulawayo, kodwa ke sesifayile ke application yethu ke e-Supreme Court ukubana ke amakhandidethi evunyelwe ukubana ke beqhubekele phambili ngokukhankasa. Ngenxa yokubana ukhetho lutho ukuthi abantu bevunyelwe ukukhetha umuntu ke abamfunayo, iZANU-PF izama ukufohla koBulawayo ngendlela engekho esemthethweni yikubona ke besebenziseke amadali ukubana ke bemise ke i-TCC.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo okudayele iZANU-PF Central Committee uthi ngabalani lo daba lwe-CCC loluka kasukuwele
yikho kuthiwa ngabantu abazikhanzinge ngamafutha abo bebesazi kamo kabanzi ukuthi ilanga lenomination linini kodwa bona bakhetha ukuzithathela isikhathi bakhetha ukulwa bexabana ngamacandidates amabandla aqoqekileyo alungisa afayela amaphepha on time so lokho abakhulumayo hayi so ngabantu nje abazama ukuvika ngomune bazikhanzinge ngamafutha
unkosikazi Betha Chuma ingcweti kwezombusazwe osebenza e-University of Zimbabwe uthi ukhanya engani alukhululekanga ukhetho oluzayo.
Ilunga leqembu eliqhumeka ngako lingasekho kwezekhetho kuyadimoraliza lakho lomsebenzi wakhe uyabungasoke ufani lo muntu oncintisayo ekhethweni ekwazi ukuthi kulento azayithola ekucineni ngoba ngumuntu osekwazi ukuthi usesebenzela abanye bakhe hayi ukuzisebenzela yena.
Ukudaba olufanayo aqhubekela phambili amalungiselelo okhetho elizweni lonke kulokulwisana kubandla le-CCC eMarondera lapho kulabantu ababili abathi bazancintisa ukhetho oluzayo lwamalunga edale ephalamende bemele ibandla leli umnumzana Caston Mateu lomnumzana Mishek Manyere bathi bakhethwa ukuba bemele i-CCC ukhetho oluzayo. Ngimele iSitho 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abamabandla ezombusazwe athiyeneyo kanye labamabandla ekholo bafole emigoqweni namhla eGwanda bekhankasela ukuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula lonyaka. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemethekisa ukuthula.
Abasekeli bamabandla agoqele lezano PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, Thokoza Republic Party, MDCT, kanye le-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance. Bakhulume ngazwi linye abamela amabandla athiyeneyo bethitha kumelanga kube lodlame ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Thulani Moyo olilunga lebandla lezanu PF uduzile kumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunjengomdlalo wenqindi.
Asomncintisano wokulwa, umncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale development jihad. Phansi izikhali kasingalwini ngaso izikhali, asisebenzeleni iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani. Ubuntu bethu njengamajawunda mafirime, sibonise ubuntu bangikhona.
Umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uZulu avote ekhululekile ukhetho luzayo.
Wonke nomuntu azive ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu, lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle, kungabi nomunye ouzaba nokudlongudlongo kwabanye.
Umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla leMthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe athiyeneyo.
Abantu banobumbano lokho uze namarethi ngenhlangano yawo ake kubongwe bakithi nake singabanikazi bendawo si ayihlale phansi babomthe.
Umnumzana Canisius Sigala oyebandla lezaphu uthi uZulu akumelanga aphatheke kudlame.
Nakathesi noma kwayiwe empini kasengaziqayinini ngentwembi yokubulalana sesikubona sekungathi sesingama-liberators ukudlula abanye ubulala umfoweni. Kumele ukuthi kudlule leso sikhathi kulandele isikhathi sokwakha ilizwe. Asakheni ilizwe, sakheni ilizwe sibambene. So ngolimi lwami ngithi asibeni nokuthula.
Umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MTCT ukhuthaza osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame.
Ukuthula kumele bakubonele iZimbabwe yonke ukuthi thina asizi noba sithiyeni siyenzela ukuthi sibe nobhima shebelelani khawu siyeze wonke. Akula sokumelana ngomunye nxa sisipha sakhe sithiyeni kumele sihambane sonke njengabantu bemathebelelani siyakhalizimbabwe.
Umfundisi Nkosikhona Dube oyebandla lezekholo lesiKristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uZulu akumelanga axabane ngenxa yembono ethiyeneyo.
Siya kube nokuthula esigabeni sakithi, kungabi khona obona omunye olombono othiyene nowakhe njengesitha kodwa umbone njengomfowenu. Yenze konke ngokuthula, sikhankase ngokuthula, sivote ngokuthula.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esiqinini seGwanda Nkosikazi Phathiswe Dube uthi bathethe lelinyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi.
Nxa sekulokulimala sekulokufa kwabantu i-development kayisekho, njalo lalokhu esiyabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners, abantwana basale sebezintandane, sekusiba le-problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane. Yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula.
Lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqinini seGwanda, amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority lubika ukuba lubhekane lohlupho lokukhuphuka kwenani labantu abazingela inyamazana okungekho emthethweni. Luthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi okumangalisayo kulandela ukubulawa kwezinyamazana ngamadabuka eZimbabwe labavela kwabanye amazwe. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lolu luthi lulahlekelwe izigidi ezilithumi lambili zamadola eMelika, 12 million United States dollars, kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha lezinye ezithengiswa eChina nakwamanye amazwe. Umnumzana Tinashe Farao, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili 182 bakuleli, kanye labalithumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni. Uthi kumnyaka ophelileyo kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye 644. UFarao uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabalemali. Umnumzana Vusumuzi Masilela, umphathisigaba phansi kwenduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni eziningi ngenxa yesimo esibi sendlala lokuswela inzuzo kwezendlelezi.
Uma ubabuza bakutshela ukuthi siyalamba, sebesifuna ukuthi sithole inyama and then enye sithengise, sithenge impuphu, indlela esiphila ngayo.
Amazwi akhe elekelelwe ngumnumzana Farai Maguu, okhokhela uhlangothi lweCenter for Natural Resources Governance.
Nobody enjoys crime.
Okumqoka ukuthi uhulumende kumele aguqule umumo kaZulu ukuze bengaphatheki ekugangeni lokho. Akula muntu othokozela ukuphila ngokuganga. Kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga, ngakho bengathola inzuzo kwezendle. Ubudlelwano bukahulumende labo buzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthethweni kuzigaba zabo.
UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingela kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.
They are destroying environment ngoba babulala sibili kakhulu okokuthi kwezindawo azisekho inyamazana ezinjalo. But we are still trying to encourage ukuthi bekwekele and ama-parks angikhona la ukusiwanga involve abuye kuma-community to let betshela abantu importance yenyamazana. Is very very important part kwesinye isikhathi ungaze watshele bakutshota slam motor to drive to that site. So at the end of the day sitholi ngazathi labo kabala ndaba lakho.
Umnumzana Ignatius Mayeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.
The first thing I think
izinga lezigwebo kanye nokuqhakatheka kwemvelo, ngoba iningi lephula imithetho ngokuswela ulwazi, njalo nabomthetho labo kufuze basekelwe ngokufundiswa ngezomthetho ethi ezakhamizi lezi zithiwe inzuzo.
Kubikwa ukuba ngomgqibelo kuviki eliphelileyo kubotshwe abantu abathathu koBulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdery Park. Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFuller Forest eVictoria Falls abaficakala befihle isaka lomhwaka weBhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala ezimbili leBhalabhala njalo elemijibila elithumi lanye eZambezi National Park. Abe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bathi ukwehlisa lezi zehlakalo sebe phakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uZulu njalo zibhidliza lezilimo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingumuthi Adlamini.
Abakubutho abagengule uMongameli Mohamed Bazoum bathi kuzachitheka igazi kungangenela amazwe kulokho abakwenze eNiger. Batshela abezindaba abeReuters ukuba bagengule uBazoum kulandela ukwehluleka kwakhe ukubusa ilizwe leli. Wakhokela icele lebutho lePresidential Guard uthi bakusekela ukwenziwe libutho. Okwamanje ukhokela idale leTransitional Council. Omunye njalo okhokela ibutho uGeneral Abdo Sido Issa laye uyakusekela okwenziwe libutho. UBazoum uthi ususwe esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho-ke ucela uncedo emazweni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-ECOWAS ayikuthakazeleli okwenzakala kwele Niger. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Akumangalisi kangako ngoba sokulisiko vele ukuthi imibuso ibe ihluthunwa ngendlela ehluthunwa ngayo. Okunye kusenziwa yikona ukuthi abantu ababusayo kababusi ngendlela efaneleyo. Bese kusiza ukuthi kayikho into esatshwayo lapha e-Africa. Inhlangano zalapha ziwiki ukuthi zilisane lo mkhuhlane lo wamakhulu.
Kule ndlela yokuthi kungamiswa yini khonokho-ke ukuthi ibutho ligengule uhulumende?
Ngibona indlela yokukumisa yona ingaba khona nxa kuyikuthi kungaba lama regional bodies le African Union eqinileyo elumayela amazi kungalungiseka khona lokho. Uhlupho yikuthi bayazi ukuthi vele kakula ma consequences angaze benzeni, kuzasala still kusezandleni zabo.
Siyabona ke i-ECOWAS sijale ukukhuluma sibinqa kule nto enje, bakhulumela phezulu basukumela phezulu kodwa kugcina kuvele kuhlala kunjalo pho manje nxa kuhlala kunjalo babe khulumela ngakho lokho.
Ye ukukhuluma bayakhuluma, into ehluphayo babudube yikuthi kule nto yothiwa yi-sovereignty of the state. Yona le concept iyahlupa ngoba kusuka kunike kuthiwe khona amandla asebantwini abakulelo li kodwa kungalandlela abantu labo abangakulungisa ngayo ngoba nxa sekulabantu abaphethe imibhobho njengoba sisiza ukuthi upresident low indlela aphethwe ngayo impilo yakhe isengozini ngendlela esabekayo. So ke okuhlupha bekumele ukuthi ngabe kuthiwa i-African Union ngokwayo yiyo eqinileyo bakwazi labafuna ukwenza amakhuwo nala ukuthi kulobunzimo obuba khona manje kukompunzi edlemini la yena lubaba ube bahlupha khona phana ukuze bafuna ukuthi bamgenqule ube bahlupha kube sekusiba lekhuwa ezinjengezezimbabwe naleyi iyabagwabisela abanye bese becabanga ukuthi kahle lathi siyenze kwesinye isikhathi ingasaphumi ngendlela yaphuma ngayo eZimbabwe.
Ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wexoxa le-Studio 7 esiJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuzwa siphuma ngapha e-Voice of America eWashington. Singaonge yenu kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Vladimir Putin uthi ngamangalo uhlaza tshoko ukuba ilizwe lakhe yilo elenza kube nendlala emhlabeni wonke jikelele kulandela ukulwisana kwelizwe lakhe lele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press bafika ukuba uPutin utshele inkokheli yezwekazi le-Afrika esemhlanganweni we-Russia Africa Summit eSt Petersburg ukuba amazwe entshona kalanga yiwo enza kwaba le ndlala emangalisayo. Ibutho lakwele-North Korea belibukisa izikhali zalo namhla ngesikhathi kunanzwa usuku lokuphela kwempi ye-North Korean War. Inhlanganiso yezimi imbokodo iqhuba inhlelo ezimbalwa ezinceda uzulu kwele-South Africa lakwele-Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu loNkosazana Victor Matutu, umgcinisihlalo wenhlanganiso le.
Umuntu ongumama kahlali phansi like kunje kuningi esikwenzayo asihlali phansi. Lapha thina ngiba seMzantsi Afrika inyanga le ezayo esisebenza ukuviki ezayo lapha eMzantsi Afrika kuthakazelelwa i-Women's Day, ilanga labantu besifazana. Lathi siyazi ukuthi eZimbabwe kasiluyithokoza lithakazelelwa lolu suku, kodwa ngoba silapha senza lokhu ngesilungu okuthiwa when you are in Rome do what happens do. So lathi lokho sizakwenza, sizalithakazelela usuku lolu mhlaka 9 enyangeni ezayo. Singomama sinxuse omama, sabe siledili impela, sabe siklabhe, sabe silabomama khona, sikhuluma labo nje sixoxa kuningi okumele sihlangazana lakho singomama esifundise sihlale phansi ucoxe labomama. So mhlaka 9 Agasti siledili esimeme khona omama ukuthi ngesuku sithakazela lolu suku sibe silabomama sixoxa ngalokhu esiphila phakathi kwakho nesiphila lakho. And bese usithi futhi kunyanga ezayo siyazi ukuthi isizwe samaNdebele, isizwe sikamzilikazi, siyabe sibongaza usuku olubizwa ngemzilikazi day olukhona mhlaka 9 ngoMpandula ngoSeptemba. Akube nhlangano yezimi imbokodo, sobe sikhona futhi lapho mhlaka 9 lathi sithakazela lesizwe usuku lwalolo lukamzilikazi. Futhi mhlaka 8 singakayo esukwini lukamzilikazi sizabe siselupane enhlanhla secondary school, sizabe sihambise khona okusetshenziswa ngabantwana abangamantombazana nxa besesikhathini sikubiza ngesilungu sithi ngama-sanitary pads. Sizabe sisenhlanhla mhlaka 8 sikebe ngolwesihlanu kusho ukuthi ngomgqibelo mhlaka 9 bese sisiya emhlahlandlela komzilikazi day sisiyabungaza lesizwe ilanga lenkosi umzilikazi.
Yikho konke lokhu elikwenzayo, kwini okwenza lisukumele phezulu?
Singabheka ukuthi ekuqaleni izinto eziningi besenziwa kakhulu kudala. Manje sokusukuma omama siyabona ukuthi lokhuyana emuva ngale kwezinto zisenziwa ngoba izinto eziningi sizibonela senziwa ngoba umama bengabantu okuthi hhayi umama ngabantu bekhithini abahlezi ngikhaya bebheke izimuli bengaphumeli phandle bebona okwenzakalayo besize lapho abadingeka khona. Bekukwela utshwani kakhulu ukuthi uthole umama besizakala ngoba obaba bebengeke bayakwazi ukuthi betsho ukuthi hhayi nazi inkinga zabomama bafuna ukusizwa lapho. Kodwa njengoba singomama nasisukumela phezulu siyazibona kakhulu inkinga ezidlulayo nabomama. Kusisaba lolunye uhlupho esizahlangana lalo kwelale nyanga edlulileyo kulomunye umama ofike kithi ethi utshelwe ngumkhukhu wakhe e-Alexander lapho kade ihlala khona. Isimo besisibi kakhulu okungangokuthi umama lo uthe ma esethindane lathi wakwatsho isimo sakhe sahamba sayofika sayabona sifike sabona ukuthi okudingeka ukuthi kwenzeke kulo mama lo mntwana kade ethela yini. Yizinhloso zenhlangano lezi ukuthi lapho umama bathi bahlukumezeka khona sifike cathatha sifike sibone ukuthi singakwenza. Sabo umama sebekwazi ukuphuma bona nxa behlangane lo hlupho basidinge njengenhlangano ngoba besazi ukuthi njengenhlangano kukhona lapho esisiza khona. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sesisazakele ngaleyo ndlela yokuthi omama sisadinga ukuthi size sibadinge, sebesidinga bona. So uzaba lula kakhulu ngoba nxa bona sebekwazi ukusidinga thina sizaba wonke umuntu olenkinga uyakwazi ukusidinga kule ukuthi thina sesiphuma siyadinga ngeke sifike kibo bonke.
Singathi seliyanceda abantu abaningi kanganani selokhu lasungula inhlanganiso?
Abantu abaningi kakhulu nxa singathi abantu abeze lama-testimony ukuthi sebesizakale okungakanani besizwa inhlangano yethu. Hayi kungathona ilanga. Sina asisizi abantu abalapha eSouth Africa kuphela, siyasiza kakhulu labantu abaseZimbabwe kaningi kakhulu lapho kudingeka khona. umama inombo sasibaba sisukumela phezulu si noma singakwazi ukuyafika sithumele ukuthunyelwayo loba kulabo mama balezinto umama bayabuya kithi sesike sasiza abanye be publish amabhuku abaleziphiwo zokuloba siza abanye abakhupha izingoma abahlabelelayo sibasize sibancedise noma singake sibancedise ngemali abantu abaningi sibazisa ukuthi simlayele umuntu ukuthi hayi uma ufuna ukwenza lokho uhamba lapha 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 omunye sihambe la ukuthi lapha ngena lapha kulalokho ufuna ukukwenza sesisiza abantu abaningi kakhulu angikhulumi ngeZimbabwe singathi isigaba semathebeleleni akula province esingakayihambi
boselokugcina mama
engathoyi ukuthi njengoba siyinhlangano ehlala ebhese kakhulu lapha eSouth Africa abantu ngabangathi ukuthi hayi lezi nhlangano ezisebenzele eSouth Africa thina siyivizimu imbokodo okutshengisa ukuthi siyinhlangano yaseZimbabwe sinjalo kulo xhaso oluningi siludinga ebantwini inhlangano ethi bizothiwa yivizimu imbokodo NPO okuthi yinhlangano engelanzuzo siyatholakala enambeni zeSouth Africa ezithi 0027 73 654 0217 kumbe 0027 84 993 6981 ekhasini leFacebook sitholakala ekhasini elithi I am a woman ngiyimbokodo kumbe usithole kuTwitter sikhona at zim_npo
unkosazana Victor Madudu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo bexoxa ngesitudio 7 esejohannesburg kwele South Africa.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7 to forget.
Uhlelo was a Friday liviki silomkhulu wengoma zokholo ozibiza ngokuthi ingani yabapostoli. Lapha uphethe ingoma yakhe entsha ethi igama lakho. Nangwe ekhoxa lontungameni komo we Studio 7.
Nani salbonani umngama lami ngusibaziso Sipanda ngizalwa ePlant kondolwane le kokomagwama ikora kengizalwa khona
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ababe befuna umculo wami bengaxhumana lami ku 0635219067 ngokuhlala ngiswe South Africa endaweni ephe Kruger Stop ikho lapho ngikhona okwamanje
ubathiyela wapha amazwi abalandeli.
Ngithanda ukukhuthaza abalandeli bomculo wegospel ukubana bahlale bekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi noma ngabe yiziphi izimo ufike isikhathi ubhekane nazo ezinhle nezimbi kodwa uNkulunkulu yena uyinkosi njalo uzohlala esibhekile ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke ntombi yakwethu lawo igama lakho kumele silibonge. Singakhohlwa lokuthi-ke eleZimbabwe liguqwe namhla ngele-Australia at 6:30 emdlalweni we-Vitality Netball World Cup odlalelwe khonangale eKapa. Njalo ku-live talk namhla sixoxwa ngokhetho olukhulu oluzaxoxwa ngoNcwabakazi. singakazuli khonapha ke enkundleni isike sibone okuncane ke kade silakho lamhlanje umthetho ndaba weSupreme Court usekela isinqumo sedalela High Court sokuthi akumelanga umnumzane Sylvia Kasukwere ancithise ukhetho kwamongameli. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGift Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka murire.